Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mtuaga zomuse ngomvulo mshaka 5 kunhlangu la 2023. Ika malami nguntunga milinku mo ezi hamba pambi li. Sengene kuzinga la phezulu amalungiselelo oketo abanye besithi ibandla lezanu PF. Lehlulekile ukugcwalisa isithembiso salo sokuvuselela umnotho elisenze kuyiwa kukhetho luka 2018. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula maduze amabizo abantu abazancintisa belimele kukhetho ngoba seliqedile uhlelo lokuphuma lamabizo abo. Kanti uZulu weZimbabwe usekhuthazwe ukuba athathe ukuthomba kwamantombazana njengengxenye yempilo futhi ewahlomise ukuze ahlanzeke njalo abe lolwazi olujulileyo ngokukhula kwesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sengene kuzinga la phezulu amalungiselelo okhetho lwalonyaka abanye besithi ibandla lezanu PF lehlulekile ukugcwalisa isithembiso salo sokuvuselela umnotho welizwe elisenze kuyiwa kukhetho luka 2018. Amabandla aphikisayo afana le-CCC athi ukonakala komnotho lokhu kuveza sobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe sebehlulekile. Ngokunjalo bathi kumele bakhitshwe embusweni kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 ngoNcwabakazi. Kodwa abezanu PF bathi umnotho uyathuthuka njalo bathi uwiswa izitha zeZimbabwe. Sixoxele lunga le-CCC eMelika umnumzana Tim Moringai endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Admaya Maskati yena uzancintisa kukhetho lokudinga umeli wempophoma kobulawayo edalele parlamente. Umaskati usungula lingxoxo.
Which is not saying now we are suffering. My brother, let's look at those countries that say they are very democratic. People are suffering. Let's look at America. What is happening in America right now? What is happening in South Africa right now? And yet people are crying foul. You know what we are simply saying is, let's not finger point at each other instead of focusing on things that are nation development. And my biggest concern is, why is someone betting on the documented gold mafia? That he has proof of that thing happened. The economies of the world have been run by other mafias, and yet he's focusing on the gold mafia. And my question is, how much is the gold mafia worth? If another cartel of Mexico runs the economy, it's worth 1.2 billion. With the Russian mafia, they run the economy, it's worth 1.5 billion. And you are telling me about the gold mafia that is not even worth $1 billion. So, my brother, I think what we need here are solutions that are going to take the nation forward, not keep drinking. We are running the affairs of both national government and local government as ZANU-PF. We are building roads. We are building dams. We are constructing poles so that people can get access to water. Yet someone is telling us about transparency. What kind of transparency does one need for a nation to move forward? So I think, my brother, what we need right now is mindset renewal from the people that we call themselves in opposition. Because the opposition, I think, it's a long break. Right now, we have a bunch of people with no direction. I'm not going to see opposition party. In here, something that we can offer the general populace of Zimbabwe.
Mnumzana Moringai, kuthiwa yebo umnotho awumanga kuhle kodwa abantu beZimbabwe baphila ngcono kakhulu ukwedlula kwamanye amazwe.
Ye into esuphayo masikhuluma ngezindaba zenotho yeZimbabwe ngoba siyabona ukuthi abantu bezanu njengoba bona behlezi kahle nemuli zabo, they do not see the plight yabantu. Kathesi sile problem esiyibonayo thina eyama-drugs abantwana bechaya ama drugs lamavuzu party abantu bengakwanisi ukubhadala ama school fees. Sibona lathi immigration ama factors ukuthi i brain drain abantu baningi eZimbabwe, they are going, ama teacher, ama engineer, ama nurse, they are moving to countries like England to become nurse aides. So iko ngisho ukuthi okay, mabe sithi bona i economy ihamba kuhle, why are people living in their thousands? The most productive and progressive industries in Zimbabwe, number one ngama jele, number two is passport office. Why is it ukuthi kule migration forces ezihambisa abantu into countries like surrounding countries like Mozambique, AI underdeveloped South Africa, Rwanda, wahamba maticha and all these other places. Moreover, thina in our country, so tjengisekela ukuthi we cannot run our own affairs. Why?
Naso mnumzana maskati.
Right, my brother, as kindly in the past 5 years, the economy of Zimbabwe equally in GDP more than 10 billion. And that is the size of a Rwandan economy. Let alone, we saw that focus is relative money money. That was caused by an increase in cost deliveries to Fidelity. So that's what I'm saying. Which in my economy, cost mafia does it proof of what you're saying. That is the first point. The second point, you cannot tell us what people are moving outside the country on a daily basis. If some people are coming back to Zimbabwe saying Zimbabwe is a better place to live in, I will tell you what, on a daily basis, we see our lives and we look at our land and we will not have to be able to deny it because we will be in Zimbabwe. That is a point to note. Safety. If we are talking about aid development that is being done by ZANU-PF within Zimbabwe, we are talking about roads only. Harare Budawa Highway, it was ZANU-PF. It was the road that was constructed by the Emergency Road Rehabilitation. We are constructing Victoria Falls Highway now. We have got Timashingo Pipe Bridge Highway. We have got Harare Chirundu Highway. These are things that are under construction. Later on, we talk about our dams that we are constructing so that we can feed our own people. And we are increasing these things, the infrastructural program. And as we speak right now, we have got a bumper harvest because of ZANU-PF. Yet these guys are busy going out there, denigrating the name of their own country. And we are saying, what can we do to deal with such people?
Mnumzana Muringai.
Bona bakhuluma ngokuthi let's develop our country, sibuye kanye, ngoba bathi bona we are not being patriotic and we are not trying to work together. Thina sithi hayi, in example, air 2 weeks ago laphana size sithi asikhulumeni phela ngendaba zona lezo eParliament. Singahamba, not even ye gold mafia, singahamba ngendaba ye-election, ukhetho olubuya la. Sacela sathi thina sifuna ukuthi indaba zona lezi zibuye eParliament, kube ne-diaspora vote. Abantu abeZimbabwe abacontribute over $1 billion every year abahlala overseas, hayi kuthiwa hayi abamelanga bevota ngebandla labo leZANU-PF. Those are economic chapters ezibulala ilizwe lethu, ngoba abantu abahlala overseas bangacontributa to the revival of our country. Ubambe ngendaba yokuthi eAmerika le ndawo zonke akunandawo e-perfect. But into eyenziwa ngama-governments amanye amazwe is helping their people. Manje lapho esikubonayo ngebandla lezane eZimbabwe, they don't care.
Umnumzana Tim Moringai ngowebandla le-CCC eMelika. Ubexoxa endawonye le lo mnumzana Admire Maskati owebandla leZANU-PF oncitisa kukhetho lokudinga umeli wempophoma kobulawayo edalele ePhalamende. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula maduze amabizo abantu abazancintisa kukhetho lukancwabakazi belimele ngoba seliqedile uhlelo lokuphuma lamabizo abo. Abanye abasekeli baleli bandla bathi kabathokozi ngohlelo lwe-consensus candidate selection process olusetshenzisiweyo ukukhetha abantu laba, njalo bathi endaweni yalolu hlelo bekumele i-CCC isebenzise ukhetho lwama-primary elections ukuphuma lamabizo. lapha bekukhethwa abazancintisa kuzikhundla zamakhansila la malunga edale lePhalamende kukhetho luzakwenziwa mhla ka-23 ngoNcwabakazi. Kobulawayo leli bandla liphumela bazalimela ngeviki ephelileyo. Kepha kulabanye abasele bekhonona besithi bavinjiwe ukuncintisa. Lanxa kunjalo abanye bathi abavinjiweyo laba ngabanakanelwa ukuthi basebenza lebandla leMDCT abangazange njalo bephume egcekeni besekela umkhokheli weTRC uMnumzana Nelson Chamisa lapho kuxotshwa abanye kumakhansila lasePhalamende ababezivezile ukuthi bamilo Chamisa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seTRC uMnumzana Gift Ostalo Sisiziva.
Sesiyakhipha ilisti yalaba bazasimela ngenxa yokuthi sasisele nokuqala iHarare ukubana ke amakhandidethi ke eqediswe ukuthi Citizen Caucus ehambe kuhle kakhulu kobulawayo lapha abantu ade bebekhetha abantu abazabamela ephalamende nekhansili silokujabula kakhulu ngezakhamuzi zakobulawayo ngokuba ke lihlanganiswe njalo ke lokukhetha abantu ababafunayo.
Ye, sizokuthiwa kodwa kulabanye ekade bebe ngamakhansela abangani bayakhonona bathi kukhanya azani bona bangenanga.
Hayi kuye kulabanye abamise ngoba liyakwazi ukuthi sasiyenze ivetting yethu lapho esikhangela isimo somuntu umsebenzi wakhe lalapho abame khona. So lokho yikho ke ukubana abantu batsheliwe kwakuyenzakala iZimbabwe yonke kulabantu ababekhitshwa ivetting committee esayi-anounsayo eyabekhangela ke ama-security reasons. Lokunye ke ukwenza ukuthi abantu bekhitshwe abangasibo benhlanganiso yethu ye-TRC.
Kulabanye abanjengomeya uSolomon Mguni kuzobuya lo msekeli wakhe uMlandu Ncube sizokuthiwa labo bayakhonona bathi basele phandle kuhamba njani khona?
Hayi ke kwabantu bakhona kuyatholakala ukukhonona kodwa ke yikho kule appeals committee kubana laba ke ababebelezinkinga behambe ku-appeals committee ngoba i-candidate list kayikaphuli kubana lapho kuyabe kule nkinga kulungisiswe. Nxa umuntu engoba kulonke umuntu lelungelo lokubana nxa engasukisekanga elungisise ke indaba zakhe le commission le appeals committee.
Khonokho kwenziwa nini ukuthi nxa umuntu ekhonona kumele aphosele khonokho akufuna?
Kulabanye vele asebefakile amaripoti labo ababa bengasukisekanga ukwenza kwabo bazabe belandelwa case by case ke nge-appeals committee kubana kulungisiswe lapho kufanele kulungiswe khona.
Amabizo ke aphuma nini alabo asebephumelele?
Singaqedisa ke lapho kusele khona sizakhipha i-finalist yeZimbabwe yonke kulala abazasimela abazahamba kuye kuZimbabwe Electoral Commission mhlaka 21 lenhlanganiso yethu.
Ye, kodwa ubona ngazani akula abanye abagcina bephosela amabizo abo besithi sebefuna ukuzimela bodwa kukhetho luzayo?
Hayi, laba ungabona kanjalo babevele bengasiyo benhlanganiso yethu babevele ngabe inhlanganiso ende kuyabe ku-explainer sobala ubana waye bengabe bekhitshiwe ke kuma-processes ethu.
Ye, what is thake olunye udaba ole forever associates Zimbabwe sizokuthiwa ke izithethe ukhetho yafaka esikhwameni yibo sebekhangele ukuthi ukhetho luyaqhutshwa njani abefazi lava akusitshela kancane ngokuthi kuhamba njani?
Ye, indaba yefazi kufanele ikhangele kakhulu by all right thinking citizen ngenxa yakubana ke ifazi ngathi yona yiyo sithethe umsebenzi wamapholisa noma amasosha noma i-central intelligence ngenxa yokubana bahamba kuma-polling station bethatha amachithezo abantu besithi bona sibe-security reasons. So asila sure simelele ukuthi mnabake khuluma ukubana ke usetsha yini vote of no confidence on the central intelligence organization yalizwe yikho ke sekhiphe ifazi ngenxa yokubana ifazi thina sikwazi ukubana yinyamazana bani ifazi leyo ilandeni njalo isebenza njani njalo i-answerable kubani.
Kodwa kathesi vele kuhamba njani ngefazi naleyo esele kubonilelini?
Ifazi ukhanya ihamba thina lapho esangena bona emanondwane yayikhona ku-polling station lapho kwakwenza khona i-voter inspection bethatha ama-details abantu thina zabakhipha njengama-citizen ngenxa yokubana ke siyawazi umthetho ubana ngobani abavunyelwa ukungena ku-polling station.
Liza kwenzani ngakhona okokwenziwa yifazi?
Thina soze sivume ukubana ifazi interfere lama-electoral process eZimbabwe yikho libona lapha mina ehamba khona namanye ama-citizens akwazi ukubakhipha ngoba abala mthetho obavumezayo ukubana bengene njalo besenza. Ye, bengayenza okwezani u-P F beyenza okwezani kodwa singase sivume kubana bethatha ama-official positions afanele kube umsebenzi wezek noma amapholisa.
UMnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRC. Kunjalo nje ibandla leli lithi iqembu elibikwa likhokhelwa ngabacuphi ama-CIO elisekela iZANU-PF elizibiza ngokuthi yifazi likhanya lixokozela lizama ukwemuka iZimbabwe Electoral Commission umlando wokulawula inhlelo zokhetho. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi lawo ngamanga aluhlaza.
Abantu abacabangela ukubana ifazi eyi affiliate organization ebandla leZANU-PF sithethe over ama elections ngabantu nje abazicabangela izibozi zabo.
Ukujonga liphi khonoko golide ngoba siyabona ukuthi ifazi igcwele indawo zonke sibili njalo yangena le ndaweni esijeneyo esihambelana nokuqutshwa kokhetho.
Lokhu ngikutsho ngoba siyakwazi mhlophe ukubana izek i-commission ezimelele yodwa eyiyo ekhangela ngokuqhutshwa kwama election ezokhetho njalo nxa sebesenza okokhetho yibo abalolungelo lokukhetha abantu abazancedisa. Siyakwazi ukubana kaningi-ningi izeki ivame ukuthatha ababalisi bebe yibo abancedisayo ukubana kuqhutshwe umsebenzi wezokhetho. Bona bodwa abangeke benelisa njengezeki ukubana bakwenze lokho njalo abangeke bagcina istafu esiningi kangako ngoba sifunakala nje kanye ngesikhathi eside once in a while. Ngakho akusoze kube usenza ukubana begcine abantu abaningi bengasoze benze lutho. So siyakwazi ubana bona abezeki yibo abalelungelo lokuthi bazakhetha abantu abazancedisa ekuphatheni ekokhetho lolu osoluthe lwafakwa mhlaka 23 August umongameli.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU-PF Central Committee. UZulu weZimbabwe ikakhulu ohlala emaphandleni usekhuthazwe ukuba athathe ukuthomba kwamantombazana njengengxenye yempilo futhi awahlomise ngolwazi ukuze athole ukuhlanzeka ngesikhathi esesikhathini njalo abe lolwazi olujulileyo ngokukhula kowesifazana. Linkuthazo iphume emkhosini wokunanza usuku lwe-Menstrual Hygiene Day oqhutshelwe esigabeni semapate eKwanda South ngeviki edluleyo njalo iza ngesikhathi abesifazana abaningi eZimbabwe bebikwa besebenzisa amalembu lobulongwe ukuzinakekela ngesikhathi besenyangeni ngoba bengelamali yokuthenga ama-sanitary pads. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Iningi lezimuli zemaphandleni zibikwa zingaqakathekisi ukubeka isikhathi sokuxoxisana lamantombazana ngodaba lokuthomba okudala ukuthi bengehlelwa yokuba sesikhathini bagcine besebenzisa yiloba yini okulakho ukuphazamisa impilakahle yabo. Usikomishi waseGwanda umnumzana Thulani Moyo upha umbono wakhe ngodaba lokuthomba.
Isubjekthi ebingani ifihlakele kakhulu, isubjekthi abalutshwana abanelisa ukukhuluma ngayo. Ngakho ngithanda ukubonga ama-organizations wonke aphathekileyo namhlanje lapha ukubana baqoke umhlangano omkhulu ofana lowa namhlanje, sixoxisane sikubeke egcekeni ukubana umntwana onkazana uyathomba and nxa esethombile ngaleso sikhathi usesidinga sonke.
Uthi njalo kuyadingeka ukuthi obaba labo baphatheke kunhlelo zokuhlanzeka kwabantu ababo lapho besesikhathini ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 uZulu akuthathe njengengxenye yempilo.
Sinomlando sonke singabakhokheli kubana sixhase umntwana oyinkazana ngesikhathi esesikhathini sabo. Lathi kasisali emuva ngomntwana oyinkazana, sithi umntwana oyinkazana kaxhaswe kadonswe angasali emuva abe esesibangeni esingcono.
Lawa mazwi agcizelelwe unkosazana Simelwe inkosi Spindi olilunga leGwanda Rural District Council.
Kukhathalekile ukuthi ungumalume kumbe ungubani, uyakhuluma laye umntwana umbonise ukuthi kumele kwenziweni and i-menstrual hygiene siyithathe njengemvelo, anything eyenzakala emntwaneni oyinkazana
Unkosikazi Nicola Spanda, umqoqo wenhlelo zeZimbabwe Health Interventions ze-THI, uthi abesilisa sekumele baphatheke empilweni zabesifazane.
Ungathola ukuthi umntwana ukhuliswa ngumalume kumbe ngubaba engxenye umama kakho. Ubaba kumele abekwazi umntwana uyahamba esikhathini. Akwanisi ukuthi amthengele amaphepha anti epa. Sikhangelele ukuthi sinanzelele ukuthemba njengemvelo, njengento ekhona.
Unkosazana Kutsayi Mpofu eDreams uthi ukwehluleka kwabazali ukuthengela abantu ababo indingeko zokuya esikhathini kubafaka engozini.
Kunazelela ukuthi nxa ukuthi umntwana uyaziswela lezo ndingeko uyamphusha ukuthi awele engozini. Engozini yokudlwelula, engozini yokubamba umkhuhlane we-HIV. Angitsho uzatshayisana lejaha elizamnika imali yokuthi ayithenga amaphethi ngoba umama uthi yena kalapho. Umuntu uyakwazi ukuthi ngoba semnika idola yephakethi yamaphethi abona ngani selelungelo lokuthi azenzele umathanda.
Lanxa iningi lamantombazana lisehluleka ukuthola okudingakalayo nxa besesikhathini, inhlanganiso ezizimeleyo ziyabaphathisa, kuthi unkosikazi Buhle Benkosi Moyo oyisiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngeziphathelane labesifazane.
Akuthole okulinganayo, omnye umntwana uzabuya lelembu lakhe, kuthole ilembu selitshintshiyephu selibona ngathi nantani ilembu lihlezi lapha, alimelanga asiyeke leyo mntwana. Siyabonga ukuthi kulezinhlelo ezikhona ama-organizations esilayo njengabe ze-THI bayasincedisa kakhulu, especially lapha ku-R16 engikhona, bayasincedisa sibili kwiprogramu yabo ngamankazana. Siyabona ama-facilities amaningi ekhetha for amantombazana entweni ezinjalo.
Umkhankaso lonyaka we-Menstrual Hygiene Day ukhutshwe phansi kwesihloko esithi Making Menstruation a Normal Fact of Life by 2030 okutsho uZulu kumele ananzelele ukuthomba njengemvelo yempilo kusefika ku-2030. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemapate eGwanda South ngingu-Albert Ncube.
Sali kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza umhlangano omkhulu eGweru namuhla. Lamalunga e-ZANU-PF azancintisa kukhetho lokudinga amakhansila lamalunga edale lephalamende mhlaka 23 ngoNcwabakazi. Inkundla yeZim Life ithi owesifazana weZimbabwe odutshulwe wafa ephuma enkantolo eCape Town kwele South Africa ngeviki ephelileyo wayevela fakaza emthethwandaba phezu kokubulawa komngane wakhe owadutshulwa ngowesilisa ayethandana laye. Owabulawelwa phambi kwenkantolo lo nguChristine Yolanda Gumira ovela eMontoro ngezi. IZim Life ithi isidumbu sakhe sizasuka kwele South Africa namuhla. Soku isikhathi sembiko yenu.
Thokazivuka njani ngako obulawayo ephumule emadokini uMasenga. Asamise vota ukuchamisa sifake zamela ukuthinta lo president okhona lo. Endabeni yama reforms ngicela ukuphendula la. Bekunzima vele ukuthi CCC yenza ama reforms elizwe. Nxa ukuthi abalayo imajority eParliament. Yiko ukuthintwa khona imithetho. So abantu ababeathi bengayenza njalo iZANU-PF angeke yafa yakwenza kulungisa lokho ngoba iyazi ukuthi izaluza ukhetha. Into ezifana nokuthi kube ne-diaspora vote nokuthi i-ZBC isakaze inhlelo ze-CCC angeke yafa yakwenza lokho ngoba angeke ibuyiphile ekhethweni, yathi iphume vele. So ayikho impunzi yake yavuma ukuthintelwe lewayeni. So injalo indaba. Asamenze vota ngokuningi iyo kuphela isolution ekhona ukuthi abantu basukume ngokuningi. IZambia ikwenzile lokho kungela ma-reforms, so asisukume nini nxa ukuthi akula nto edibe engayenzela wabe-CCC.
Sanibonani ku-Studio 7 onibulisayo-ke lapha ngumntana Khumalo ngilani eGoli babethu. Ngakho-ke namhla lapha bakithi ludaba lolu lukhona olokuthi abantu bonke bazame ukuthi baqhase uChamisa ama opposition wonke nje aqhase uChamisa ukuthi abe nguye ozaba ngupresident hayi bona ngumzamo omuhle ukuthi kube njalo abantu ukuthi babambisane kodwa ufakwe emuntwini okungamfanelanga ukuthi abe yikho leyo nto ngoba ngama election adlulileyo kwamehlula ama opposition wonke abumba alliance amnike ichance yokuthi abe nguye oza kukhokhela ama-alliance wonke uthema amasosha ezeshaye ikhulu kunokuthi yena akhulume ngokuthi kube nama-reforms wayengasawalaleli wonke ama-opposition parties lana mfake u-alliance ukuthi mabe sithi bona akwenziwe ama-reforms engasafuni kwenziwa ama-reforms so uthema esiya kuma-elections wadliwa uthema esedliwe after esedliwe khona efuna ama-reforms abantu abafana nabochamisa lava ekusuku bayizana u-PF emini bayi-CC that's why ubona abantu abafana nabochamisa nabotsankrayi bagcina sokuthiwa badliswe ipoyizeni izanu-PF izomdlisa kanjani ipoyizeni izanu-PF yena engasuwe wezanu-PF yikho loko ukuthi bangena imihlangano ebusuku labo siyabona
Studio 7 linjani lapho lonke hhayi siyaphila abantu ye hhayi siyabonga mali iphilile basakazi abahle awuthi singene kwindaba lena ngike ngibuze lapha abapostoli laba lamaziyoni laba abasapota omnangako noma abamsapota noma abakhuleka kuye engafa bazoyenzenjani yinto le ngizama ukuthi ngizwisise ngabo ukuthi ma engafa bazakhonza kubani ngoba ungathi kamkholwa kahle ukuthi ukholo lwabo lungaphi zama ukuthi beshumayeze abantu noma nami ngiphendule kibo ngikholwe kona so ma sebekhola umuntu ngiyathikaza ukuthi batshoni le nto ake limbuzele kona ukuthi bathini laba bantu hawu umuntu ofayo shuwa lingamkhonza kangaka liphendule abantu lifuna ukuthi bakhonze umuntu ofayo ngiyabonga ake lizame ukutshintsha kahle lingibe ngabantu abarayithi emhlabeni siyabonga
Hey Studio 7 sanibonani ninjani ngezindawo la elikhona hayi siyaphila lathi siyaphila hey siyabusiseka abasakazi bethu ngendaba elisiphakela zona hayi siyabusiseka impela ngendaba eziphathelane leZimbabwe siyayizwa indaba yezekhi laphana yokufihlwa kwamagama ukuthi amagama ayachatha kanjani njani hey akuyinto embi kakhulu kuyadanisa abantu abadala nkosi abangasakwazi lokuhamba hey kuyinto embi kakhulu leyo ngoba manje lohlelo lwakhona solusheshela olusulithe lathi ukuphangisa ukuvala lathi abakwamanye amazwe bakithi inkosi yami besisathi maybe sisahlangana sizimali sizobhalisela ukuvota sikwazi ukuthi lathi sivote kodwa-ke kuthi ukuthi yeyi sesihlulekile mina ngithi kube kuya ngami kube le nto basenzele online ukuthi sikwazi ukuvota online sila isikhona sisemazweni la isikhona sikwazi ukuvota online because i-easy le nto le bakwazi ukusenzela sirejiste online sivote online ngoba manje abantu abaningi badlule kuvota ngizwile abanye bekhala ngokuthi ewe ngoba bebephakathi neviki ngeke bakwazi ukuthi bayovota baya besemsebenzini into esifana naleso hhayi siyalinxusa abantu bakithi siyalinxusa ke lisikhulu le bantu eyi sisizwile sisemazweni okuphephela ngapha ngabodudu labayasihlupha nkosi yami siyabulawa kabuhlungu
kwezemelika namhlanje abantu abaningi abahlala esigodlweni saleli lizwe eWashington DC laseVirginia bethukile izolo besizwa umdumo omkhulu wendizamtshina zebutho ebezigijimisa indizamtshina encane edabule esigodlweni lapho okungavunyelwa khona iReuters ibika ukuba indizamtshina le ibiphapha izilawula ngomtshina we-autopilot njalo ibilabantu abane iReuters ithi njalo abatshayeli bendizamtshina zebutho bazame ukukhulumisana lomtshayeli wendizamtshina le encane kodwa bekungelamuntu ophendulayo le ndizamtshina ibikwa iwile yatshayeka ezintabeni kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa olivalelisayo yimi untungamilinkomo nkololokwana kwamatukanduna